Iningi liveze ukuba ukuze umuntu athole impuphu sakudingeka ukuthi abe ngozwana labezitolo ukuze wazi ukuthi izabe ithengiswa kusiphi isitolo njalo nini. Abezitolo labo betheswa umlando wokusebenzelana labathengisela phandle ngoba impuphu isitholakala ithengiswa ezitaladeni yentengo ekhuphukileyo. Umnumzana Dumisani Sibanda ohlaziya ezomnotho uthi ukusilela lokhu kubangelwa yikuba isiphala selizwe sivele asisela lutho.
Ngibona ngani okwenzakalayo ukuthi ngasilandela i-trend eyenze yafika lapho ukuthi sokufuneka i-subsidy. Kuyatshengisa ukuthi umumbo kade sukhona athi somlutshwane. Uhulumende wathena uZulu wonke sevunyelwe ukuthi a-importe i-grain, impuphu, kungela imbuzo ebuzwayo. Kutshengisa ukuthi umumbo somlutshwane. Okwenza kungabi le mpuphu. Ukuthi kukhomba ukuthi khona umumbu okhona umlutshwana aweneli ukuthi khona kwenze i-roller milling sokwenzakeleyo ukukhomba ukuthi khona umumbu othengwa direct from government khanya ngani umlutshwana kumbe suphelile.
Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu selobo retake. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubu Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubuzana ukuthi itholakala ngapi impuphu.
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala siyiboni thina siyitholi. Sesiyenza ukuthi ungabona umuntu eyithweli umbuzi ukuthi uyithenge ngapi. Yathi ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yona le i-rolling isithengiswa ku-black market. So sesenza ukuthi vele ungathola abantu belayini lawo layini ukuthi ilayini yani bethi ngempuphu but impuphu yangakhona vele intutshwane iyakupheleli lokhu selayinini of which nxa isithengiswa phandle ku-black market yabe isiyi-70 nge-cash of which is better if ngabe iyatholakala ezitolo lathi siyithenga lisingeswipe nange-epocket.
Kumaviki edluleyo uhulumende uphange waguqula isinqumo ayesithethe sokumisa ukubhadalela enye ingxenye yemali yokuthenga umumbu okwabangela ukuqansa kwentengo yempuphu ngoba inhlanganiso yabagayayo e-Grain Millers Association of Zimbabwe yayisithe izadlulisela kubathengi indleko le ngokukhuphula intengo yempuphu. Ngimele Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.